Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 18 kuNhlangula 2023 ngokufutule. Endabeni zethu lamhlanje.
Why should we announce candidates in the context where we have ZANU-PF literally pursuing our candidates one by one?
Even the Citizens Coalition for Change, DT, liza kwatulila uzulu ngolesithathu amagama abazancintisa kukhetho olukhulu olozayo.
Ilanga ngelethu thina obaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa, ilanga le Father's Day asiliyenzeni libe lelanga elilohlonzi.
Namhla losuku lwabesilisa ole Father's Day sizalethulela izemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi amagama labo abazancintisa kukhetho oluzayo aza kwethulelwa uZulu ngolwesithathu. Kubika uTopias Mutsingwa.
Lokhu kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, eHarare namuhla, ngesikhathi exoxisana lentatheli zindaba ngokukhethwa kwabantu abazamela ebandla leli kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ngwabakazi. UChamisa uthi ibandla elibusayo lilakho ukudlala ngoZulu kungethulwa amagama abakubandla le-CCC ungakafiki usuku lokuhlelwa kwalabo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Why should we announce candidates in the context where we have ZANU-PF literally pursuing our candidates one by one? Why should we give you the final list now so that we are advertising targets and victims? We are dealing with ZANU-PF and we know how to deal with them.
Ekhuluma le Studio 7, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Gift Ostalos Siziba, uthe ukuphuza ukwethula amagama abantu abazancintisa kukhetho, benzela ukuvimba ibandla le-ZANU-PF elilakho ukwenza umathanda ngamagama abazancintisa bemele ibandla leli.
Sina lalabo esiphikisana la, kunokurongelana okwenzakalayo. Sina njengenhlanganiso bakhuluma abesilungu, bathi once beaten twice shy. Kodwa ngamanja suse siwafake nigqeke kubana abayi 210 bakhona ngobani. Kodwa sesilitshelile kubana i-210 izavela ngani.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi i-CCC libandla lamagwala njalo lizanqotshwa okumangalisayo kukhetho oluzayo.
I-TBC isitshengisele sobala vele ukuthi kona libandla eli-destined ukuthi lizadliwa ngoba kuyini abangakwesaba namhlanje. Ama-elections have been happening kusukela ngo-1980. Ama-candidates abo ebephuma egcekeni becampaigna kuhle, akula muntu owabulawa kumbe wadliwa kumbe waginywa. Behlulekile ukwenza into yabo ngendlela enhle.
Umnumzana Praise Moyo, omunye wabaqhuba uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa lebandla le-CCC, uthi njengokubona kwabo benze umsebenzi omuhle njalo baqondile labo ababakhethileyo.
According to esakubonayo on the ground, these candidates are the most preferred. Yibo abantu abafunwa ngabantu ukuthi babamelele as representatives for either council, MPs or other positions.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga, omunye wababona ngezokhetho kubandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizanqoba okumangalisayo emaphandleni lonyaka.
Emakhangela njengebandla sibe neprogram yokuthiwa ngumgwazo. Lapha esingene khona ezindaweni lapha disihlezi zisabela khatshana kungeniwe kakhulu kwasetshenzwa. So sibona ukuthi indaba le yokungena emakhaya isincedile kakhulu njalo khathesi we are confident njengebandla ukuthi sizathola amawards lamakhosi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edalele parliament ekubandla le-CCC.
Two-thirds majority parliament iyakwanisa ukutholakala indlela esebenze ngayo nendlela esikhangela ngayo ama-constituencies wokuthi ami njani. Ngibona ngani sizathatha u-president siphinde sithathe iParliament.
Ukodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Elton Ziki uthi bayazikhulumela nje abakubandla le-CCC ngokunqoba kukhetho oluzayo.
Izinto ze-CCC azimanga kuhle ngoba isikhathi abasithethe sona ukuthi bephume lama-candidates azamela izigaba ema-council ama-MP bayenzeni. Abantu ngiyabona ukuthi igathe sebebonile ukuthi i-CCC ayiyandawo eyakhona yona.
Idale le-nomination court lizabhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwalolunyaka ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Bakhala abantu eZimbabwe ngokutshona omfelokazi uZodwa Bengwa obhubhe ngolwesihlanu. Ibandla lezaphu lithi litshiywe ngumuntu obesaziwa kakhulu ngokusekela umoyi uDumiso Dabengwa owakhe wakhokhela ibandla leli. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Strike Mkandla owakhe wasebenza lo muyi uDabengwa owayecetshiswa ngasese ngumkakhe.
Sizile ngokubhubha kukamakhumalo umsisi Dabengwa, kodwa-ke sakhalela imali bekungakathuthi lito ngoba sibasizeintelavili lapha khathesi akuzange kube nethuba lokuthi amaphepha aqalise ukulungiselela ukuthi azebeka lapha ekhaya isuka khona le ndlana.
Ye, kuyini ongasitshela khona ngomama unkosikazi Dabengwa?
Kuyena nje phakathi kwepolitiki kuma-structure sithi thina kube yikho kungalakukhundla epatini kodwa umuntu wesenza okunenge ngemuva kuncedisa uDabengwa.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owakwasebenza lo muyi uDumiso Dabengwa bekhuluma ngesililo somfelokazi uZodwa Dabengwa ekobulawayo. Namhlanje lusuku olukhathekileyo olwabesilisa olwe-Father's Day, akasizwa abanye abantu bekhuluma ngosuku lolu. Imbongi ezilodumo Obert Dube lomoyokside yibo abaqale besiziba.
Ilanga ngelethu thinobaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa. Ilanga le-Father's Day kasiliyenzeni libe lilanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinazi izingane, sinazi imdeni yethu. Ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyo nto encane.
Ungababi, oba ngubaba oqotho.
Oba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye.
Ube ngubaba ongumalume ongalumiyo.
Nanzo-ke
ingqobo ezikhonapho.
Mukhethi weBhebhe, ngikhuluma ngiseGaborone, Botswana. I-Father's Day lilanga oluqakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba. Obaba isikhathi esiningi ngabantu abokuthi njengama-providers kuma-families. Sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele, besinakekele, besenzele konke nje whether bakwenza kumbe bakwenzi. So izikhathi eziningi umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi i-family inga-right na kumbe injani. So isikhathi esiningi sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifaka eceleni ngenxa yezimuli, unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi. So usuku lolu luqakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu. So lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bhebhe ungikhulisile, and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo. Ngithi lilale ngokuthula.
Balibonani balaleli labasakazi baka Studio 7 okhulumayo Simbi kaIgobi from Gwanda kwamanje, kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa. Sijabulele i-Father's Day. Hayi ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibele nhlanhla i-Father's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abase-South Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba. Besenza umcimbi wesintu, besenza lokho okuthiwa umbuyiso. So ngisho ukuthi hayi obaba labomama sijabuleni-ke ngalo le i-Father's Day.
Igama lami ngu-Blessed Mlilo wasenyamendlovu village 3. Ngithi Happy Father's Day kubabami uPilot Mlilo akuvillage 3 Akutan Cruise kusobhuku Amos Ndlovu. Laye ngithi usobhuku ngithi Happy Father's Day uNkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo so ngibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo.
Salibona lonke bobaba. Sithi Happy Father's Day today langa labo baba. Sithi Happy Father's Day kubaba wami uGumbo ePlumtree. Usemarula. Bese ngithi Happy Father's Day kumzala wami uNdaniso usekhaya eNyabane. Bese ngithi Happy Father's Day kubaba wabantwana bami ngilaye lapha uya smile uNgwenya Stjera. Ngiyabonga. Kubele la ngelihle bobaba.
Lo nkosikazi Phakiwe tholakele Sibanda. Laba abanye libazuleyo ke ngabalandeli be Studio 7 akade bekhuluma ngosuku lwe Father's Day. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakule Uganda usenike ibutho lakulelo lizwe amandla amakhulu okulwisana namalicatha awe-Allied Democratic Forces. Abulele abantwana besikolo ngolwesihlanu abangamathumi phose amane 37 eLobirira Secondary School athumba abayisithupha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin walile ukwamukela okucelwa yinkokheli yezwekazi le-Afrika ekhulumisane laye elizweni lakhe ngokubeka phansi isikhali kulandela ukuhlasela kwelizwe lakhe kwele Ukraine. Inkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibicela ukuba uPutin amukele ukuthi ele Ukraine lilizwe elizimeleyo athi ingxenye yakwele Russia. Sokwisikhathi sezamasiko.
Benganamasiko wenziwe mandla
lobaba mkhulu. Kusigaba samasiko namhlanje sejolojo lapho sixoxa khona lo mnumzana Jeffrey Golide Chuma. Ye uGolide ke incwadi kwezamasiko esintu. Kulezinsuku kulani nxa kunje egangeni la.
Lo mviyo okusiwomile nje kodwa kuthi hayi usadobheka, ilemsosobiyani kuyadobheka, kuphinde kube lalokho kuthiwa yimpumphulwane. Kodwa amathemiswane eselanda nje ukuthi lawo nje esikhathini sakhona kodwa hhayi akavuthwa kuhle lakho ngokunye okukhona. Bethina lapho singelelane logwayi umfula kulento okuthiwa yizaklabayi abanye bakho biza bethi ngamaswili. Hhayi lakho sokukhona sibili sokuchaza nje ukuthiwa ngethiwani lokufula. Kodwa into ethandwa kakhulu izimpunzi lezani ungabona nje impunzi iyagephagepha mbijana la ugepha kakhulu khonapho uzazithole izaklabayi.
Ye ukudla lokhu okwesintwini kuyanceda kanganani?
Umeta sibili kakhulu ngoba abadala ubona babekusebenzisa ikakhulu into yabo umviyo labompumpulwane labemsosobiyane babephumula into leyana esikhona sebantu nokuthiwa umkhuhlane wethukela ngoba abantu ithukela babengayidli kakhulu. Ithukela sasiyitholela khonaphana kuzena ezo zinto umpumpulwane omsosobiyane ngoba umpumpulwane isikhathi indawo ekunxa abadala vele bekhana ukuthiye kuthathe njeko zintanganyana nje kubhoyilise ngeziko sinike inkovulyana sinathi. Yikho nje kwakukuhle ngalokhu kwakuceda futhi le nto lesezama-BP ithiwa i-BP ungathi njeabantu abale-BP njengantwa nje bayathanda ukuthiizithile zona ezezeganga impilo yabo ngaba ngcono kakhulu kunalokhu ababenzayo kwamaphilisi.
Ye siyakuzwa kakhulu yikuthi isikhathi iso silomhawu Golide akubatshela abantu sibili ngakhonokhu ukudla kwesintu ukuthi pho njengoba bengasakutholi behlala emadolobheni bayakutholaka.
Ya ukudla kwesintu sibili kuyakhasili nomuntu ehlala edorobheni kayisibo bonke kodwa abantu abasemadorobheni edorobheni sibili uba nayo imuli esekhaya kumihloko zabo esekhaya abazami ukuthi baphathele into eziyazenezo omviyo bona bana umpumpulwani umsosobiyani lakho nje kwembe khona kuya nje kwantwa nje kulethukela beme kakhulu ukudla into ezilethukela eningi bonani impilo yabo ingabenza ukuthi bephile ngcono ngathi abantu abaningi vele sele mkhuhlane anevele ayivele ingajwayelekanga vele ebantwini besintwini but ijwayeleke emakhiweni. So yikho nje bathela khona ukuthi akula muntu ongelasihlobo sakhe esikhona emaphandleni
lapho. Yelo-ke ngubaba uJeffrey uGolide Chuma khona ngale-ke etsholojo. Siyabonga kakhulu-ke ungathina lokusasa baba Golide.
Ubonga mina Mkhembo Sembayo.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Gomo.
siyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Ngifuna sikhangele kuma Hebrew chapter ka 6 iverse ka 11 kusiya ku 15 ibali sithi sifisa ukuba yilola lo wenu akubonakalise lokhu kukhuthala lize liphelele ithemba lenu ekupheleni ukuze lingabe ngabavilaphaya kodwa libalingise labo abathi ngokukholwa langokubekezela badla ilifa lesithembiso into eqhakathekileyo emfuna sikhulume ngayo namhlanje lithemba Ngambe abantu abaningi bayaphambanisa ukuba lethemba lokuba lesifiso ngiyakhumbula ukuthi safunda kwathiwa kulezifiso zika-amikela ngakho ke nxa sikhuluma ngethemba akumelanga sikhulume ngezifiso kumele sikuqathanise sikwehlukanise ithemba engikhuluma ngalo lithemba eligxile kuNkulunkulu siyabona lapho uPawulu wayekhuluma kumaHebheru ekhuluma lamaJuda ababesuke bebaleka bebalekela ukukhathazwa ababekwenza nxa ukukholwa kuJesu kwakulula ukuba umuntu eseyedwa engale babemelela ukuthi umbuso kaNkulunkulu bekhona babelethemba ukuba uJesu nxa ebuya uzokuthatha yonke into atshintshe umbuso kaNkulunkulu bekhona kodwa babona uJesu sefile babona uJesu sevukile njalo kwabafileyo kodwa wasehamba wabatshiya ngakho kwakulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba kunjalo lakithi kathesi eminyaka engu-2000 edlulayo uJesu wabakhona lapha emhlabeni nxa sitshumayela leli vangeli kulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba ngenxa yokuthi lapha emhlabeni bathenjiswa izinto eziningi ezigcina zingaphumeleli bathenjiswa ngababusayo kumbe bathenjiswa ngalabo ababambe zepolitika ukuba kuzayenzakala lo nyaka ungamvotela ngizayenza lokhu lalokhuyana ngizayenza lokhu lalokhuyana bangene belethemba kodwa lokhu ayisikho themba izifiso ngoba umuntu lo asikwazi thula amandla okwenza into le yabe ayithembisile kodwa nxa sithemba uNkulunkulu siyabe sikwazi ukuba sigxile edwaleni elinganyikinyekiyo uNkulunkulu uthi yena nxa ekhuluma labantwana baka-Israyeli uthi yena ngala sithunzi esiphendukayo njalo kasomuntu onjengomuntu othi mina laphana bengudlalisa kumbe bengisomela into uNkulunkulu abeyithembisile uyayigcwalisa sibone umzekeliso onikwayo lapha ngumlobi wamaHebheru ukuthi uAbraham ngenxa yokuthi wathemba uNkulunkulu wagcina sokugcwalisekile ithemba lakhe njalo ke nxa sibala kumaHebheru chapter ka 11 iyakhuluma ngalabo ababethemba uNkulunkulu phakathi kwesikhathi sokuthi balilahle lelo themba ngakho ngiyakwazi namhlanje nxa ngikhuluma labantu abathenjiswa izinto eziningi ngabantu balapha emhlabeni wasulahla ke ithemba kulabantu abathenjiswa ukuthi ngizakuthatha engxenye uthusa ukuthi uyabona hawu umuntu lo wakuthembisayo nawe ngiyani usechathile ngalo udabuka inhliziyo ulahle ithemba kulabanye njalo abathenjiswa izinto eziningi amantombazana agcine umuntu esezithwele ngoba ethenjiswa izinto eziningi ezingamanga ikanti into esiyithenjiswa nguNkulunkulu uyayiphumelelisa njalo uyayiphelelisa njalo uyayiphutsha ngakho ke namhlanje ngifuna nxa sikhuluma ngethemba lele engubalileyo faka ithemba lakho kuNkulunkulu ungalifaki emuntwini
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba egama likaJesu ngiyathandazela abalaleli wonke umuntu olaleleyo ukuba laba sebalahle ithemba laba bezubuhlungu ngenxa yokuba izinto azibahambeli kuhle baqilwa kumbe umuntu wathembiswa wabaleka ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu wami bathobe izinhliziyo kodwa batshengisele ukuba wena uyinkosi ethembekileyo siyathandaza ngegama likaJesu amen inkosi libusise balaleli sihlangane ngeviki elizayo
lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
sike singene kwezabatsha sibonge lo ntukami linkomo konapho kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Brian Barak Ncube yena ukubandla lezaphu. Ncube kunjani mntakaba?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siphile kakhulu, kuzaphu wenzani ke?
Ngu-deputy national spokesperson.
Yebo, wena usise mutsha siphile kakhulu. Kuyini okwakwenziwa ngena esikhundleni lesi? Wakhethwa kumbe bapho ngokuphosela?
Ngakhethwa, it was a presidential appointment. Because ngangike ngaserva as national youth chairperson for 3 years.
Kunjani ukuthi umuntu omutsha onjengawe engene kwezombusazwe?
Kuba lobunzima sebe lobukhulu sesikhangela ukuthi eZimbabwe ezepolitiki zikhangelelwe ebantwini abadala. Ala kakhulu ngoba intsha ikakhulu ayina umsebenzi so uyabungela ama resources ipolitics ikakhulu ifuna umuntu yabe elama resources so abantu abasha bayisabele emuva njalo okunye kwenza bengabuyi issue intimidation ababeyithola from states especially nxa u opposition ophikisana lebandle elibusayo akubi lula sibili.
Ye, nxa kungela khonoko okulenza ukuthi lizame ukuthi lingene kwezombusazwe, pho manje abatsha baphelela ngapi?
Yikho thina sikhona si-sacrifice ukuthi sitshengise intsha ukuthi it's possible ukuthi bangene kupolitics, siba-encourage bangene babuye babe ngama-decision makers, babe ngama-policy makers because asisoze siyekele ikusasa yethu isezandleni zabanye abantu. Njengabantu abatsha so kuzamele sibuye noma kunzima kunjani sesikhangela ukuthi abadala lapha abakhona labo bafika ngokulwa belwela inkululeko yeZimbabwe so lathi kuzamele silwe kodwa silwe impi ehlukene leyalwa ngabadala.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina mfokancuba.
Ayingakutsho ukukhuthaza abantu abatsha ukuthi bangene balungisele ikusasa labo ngoba ipolitics yizo ezikontrola yonke into elizweni singakhangela i-economy konke kuya kupolitics so abantu abangene babe lamandla ngekusasa labo.
Yes, siyakuzwa ke lokho ekhuluma ke ngu-Brian Barak Ncube obandla lezaphu. Sibonge kakhulu ungadinga kusasa mfokancuba.
Nginambongilewa.
Yele iStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleNepal ngama wickets ayithoba minembili emdlalweni walo wokuqala omncintiswano weICC Cricket World Cup qualifier oqale namhla eHarare. Kubika uJoseph Njanji.
Mfokandlovu uqale ukuqeqetsha ngemva kokuba esethethe umhlalaphansi ekudlaleni ngomnyaka ka-2011.
Nxa ngathi ngaqalisa kuma-juniors enduba primary school lapha sathatha khona i-under 14 ingwe tournament. Then ngase ngisiya kubulawa Chiefs. Xa ngifika kubulawa Chiefs ngaba le mhlanhla. Umnyaka wokuqala ngikubulawa Chiefs sathatha i-championship kudivision 1. Itimu yangena ku-Premier League of course kayisadlalanga. Then from there ubabusibandi love most bandi wasengikhuthaza ukuthi ngiqalise ama-juniors kubulawa Chiefs. So ngase ngiqalisa nge-under 20. So kahle ku junior league kumbe youth development uyakhotshwa kakhulu. Kumele ukhotshe ufundise umfana ngoba umfana ufika engakwanisi ukumisa ibhola. Then kumele umfundise i-technique, kumele umfundise lama tactics. So ekukhotsheni aba especially alaba abancane hayi kunzima, kufuna i-commitment, sikufuna uzimisele kakhulu uma ukhotsha abafana abancane.
UNdlovu waziwa kakhulu ngokuthi ngu-Anze uqeqetsha iqembu labasakhulayo leBulawayo Chiefs lona elikhankasa kusigaba seZimbabwe Football Association Bulawayo Province Division 2 kulelo qembu kule ndodana yakhe u-Anzlom Junior layo odlala imvimbi esandleni sokudla njenguyise kudala kwakhe.
Ya ukudlala right back emdlala kuyangimotivate la ngibona ukuthi lami ndlala iposition yedlala ngomdala kuyangifisa confidence kakhulu.
UNdlovu omdala udlalele iqembu leHighlanders okwesikhathi eside njalo beyingxenye yeqembu elicine ukuphakamisa isicoco seligue ngo-2006.
Ukudlala qala ngaqalisa kuZimbabwe Saints lapho kwakukhotshwa khona ngoma Juju. Ngadlala 1 year kuZimbabwe Saints at under 13 and then ngasuka ngakwa Highlander ngadlala under 15, under 17, under 19 then ngadlala kureserve side then from there ngathathwa eChapungu ngo-year 2000 ngadlala kuChapungu 1 year ngangulone and then Highlander yambiza back 2001 then ngadlala up to 2008. So kuplay ngikereyami kwa Highlander khonaphana kulama championships angu-4 contend suka kwa Ngemva yilenda ngihamba eBotswana Traffic Sporting Club ngadlala 2 years up to 2010. Then after ngivele eBotswana then ngabuya ngadlala kuKwelathon 2010 to 2011. Then from there ngahle ngayekela ibhora ngangena kucoaching.
Nyakenye uNdlovu ube ngumsekeli kaAgent Sau ngesikhathi iqembu leBulawayo Chiefs lamajaha asakholayo liphakamisa isicoco kusigaba seBulawayo Province Division 3 okuyikho okwenze ukuba likhuphuke liyedlala kusigaba sika Division 2 lonyaka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ye lapho ke sizwe uJoseph Njanji xoxa loAnslom Ndlovu wayengumvimbi yamaqembu abalisayele Highlanders leChapungu kanye leKwelathon. Siyaxolisa ngokuthi besithe siyalulethela ikilikidi. Ulanilizwe ke ikilikidi kolo manje.
Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba yilene phala kube yilo liqala ukutshaya ibhola njalo iqembu lezivakatshi libuthelela amaranza ngamakhulu amabili lamachuma yithoba mine munye 290 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba mine mbili kuthe leZimbabwe seliphendula lifikiselelwe nani lilahlekelwe ngabadlali ababili kuphela njalo lisalelwe ngamabhola ngamachumi amathathu lanhlanu ukuba liqede ama-overs angamachumi amahlanu. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Ivan kanye loSean Williams badlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leZimbabwe njengoba betshaye amaranza edlula ikhulu umdlali ngamunye. Ekuphoseni ibhola uRichard Ngarava nguye okhuphe abadlali abaningi abeNepal njengoba ethethe ama-wickets amane. Komunye umdlali wesibaya sikaGroup A iqembu leWest Indies linqobele United States of America ngamaranza ngamachumi amathathu lathoba mnomunye 39. Kusasa ngomvulo wemidlalo yesibaya sikaGroup B izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leSri Lanka lizadibana leUnited Arab Emirates kuthi eleIreland lizanqikelana leOman. Yomibili limidlalo izagujelwa edolobheni lakoBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji, sike sizwe zomculo.
Woza moya oyitshele.
Woza moya.
Woza moya oyitshele.
Salibonani bantu babithi, obingelelayo nguJoel Mdolomba Mbambo, izalwa kwaNkosikazi eMbembezi naphansi kweBubi District. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo gospel. Ngihamba neqembu elibizwa ngokuthi izimvu ezimhlophe. Lona esilisungule 2019 isungulwa yimi uJoel Mbambo nabanye abafowethu ebesikhonza sonke. Ngo-2019 lo salisungula khona iqembu senze i-album yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma. Kwathi ngo-2020 senza i-album yethu lesibili elalibizwa ngokuthi eGolgotha.
Woza moya
oyitshele.
Woza
moya oyitshele.
Nkosi
yethu
sikelela,
sikelela
izwe
lethu
lase
Afrika.
Woza
moya oyitshele.
20 ngenxa yeCovid sehluleka ukukhipha i-album lethu lesithathu lona esilikhiphe ngo-2022 esemabili elithi Ukholo Lwami lelinye elithi Woza Moya. Okwamanje izimvu ezimhlophe zinama-album amane 4 aseqhubeka kakhulu impela ngoba zona ziyatholakala futhi kuma-digital stores wonke esingathi kubo MySpace, kubo YouTube, kubo Facebook, kubo Spotify, yonke nje indawo ku digital stores ziyatholakala izingoma zethu. Ufika khona uthi izimvu ezimhlophe noma uthi Joel nezimvu ezimhlophe kuzovela izingoma zethu lapho. Oyabefisa ukuxhumana nathi angasithola ku number ezithi 079, icode ngu 0027, 0797046757. Ngiyabonga kakhulu owenu uJoel Mbambo.
Nkosi yethu msisalisa
mabenjalo.
Nkosi yethu msisalisa
mabenjalo.
Sigele,
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 sigele
na nkosi yethu, sigele na baba. Sigele,
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 sigele
na nkosi yethu,
sigele
na baba. Sigele,
nkosi yethu,
sigele.
Siyabonga kakhulu ke ngamajaha ekhaya lawa ke bacula kunye okumangalisayo. singakagqiba uhlelo lwamhlanje othi sikhangele besilazo. Ibandla le-CCC lithi liza kuthulela uZulu ngolwesithathu amagama abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo. Namhla bekulusuku lwe-Father's Day, abantu abaningi besithi kumele kuqakathekiswe obaba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, olivalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.